Kulinyathelo elihle kakhulu esilimukelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi idolobho lakoBulawayo lispreywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngokhansil wakoBulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende iministry ekhangela ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana bakuvezile sobala ukuthi kulo muntu oyedwa oleminyaka engu-79 osethe wabhubha kobulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sileqiniso lokubana izinambuzane zalowo mkhuhlane zingabe zikhona khona pedolobheni. Ngakho-ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreywe laphana ukuze kuhlanzeke ikakhulu edolobheni ngoba yikho okuhlala khona abantu abaningi abavele endaweni ezijeneyo. Ukuthi baspreye ngo-3 kuqondile lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakoBulawayo kumele izitolo zonke ukuthi kushawe 3 sezivalile njengoba umthetho kahulumende watsho ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni ziyavala ngo-3 ntambama. So sithanda ukuthi abantu abaningi abangabe besedolobheni belanda izinto ezijeneyo ama-essential services ama-essential goods kungabe kuyukuthi sebephuma laba edolobheni. So ikhansili lakoBulawayo idasi ukuspreya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu kwabo.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni ukumemezela ngalolu hlelo. Ubona ingani iningi labantu liwutholile yini lowo mlayizelo kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga?
Abaningi abantu bebengakuzwanga. Lami nje ngikhuluma ngigazi ukuthola kuyimbiko eboda kuWhatsApp ukuthi idolobho lakoBulawayo lizaspreywa emini. Ngiyithole vele emini yantambama sibili sokungama-2 engikhangela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukuspreya kumbe sebeqedile ukufafaza lokho. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo iBulawayo City Council imemezele kakhulu sibile emaredweni lakuma-WhatsApp lapho ifake imilayezo kusithele isikhathi maybe 24 hours before even 12 hours at least ukwenzela ukuthi abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edolobheni.
I-council isiyethule umbiko omutsha sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lokwaba amanzi olwe-water shedding. Kambe lokho kungabe kusichoni ebantwini? Sibona ukuthi kubhekwane le-coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo.
Ye, sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idolobho lizabe lingelamanzi ngezindaweni ezijiyeneyo phose kwamalanga amane lengxenye esingathi 4.5 days nxa ukhangela ukuthi i-108 hours sinika phose 4.5 days. Khonokho-ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiqomoselo sethu thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association bekuyukuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini. Lesike sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma i-city council ilethe amanzi ebantwini ngobusuku kwenzeka ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe-COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho abahlezi khona. Kodwa nxa kuyukuthi akusela manzi phose amalanga amane alengxenye sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo sokubangela ukuthi kugcine i-social distancing lena esikhuluma ngayo ingasa-observer. Ngikhuluma nje lapho ephumula kithi bekume ukuthi afike ekuseni ngo-7:30 kodwa ungananzela sokuze kutshaya phose u-10 wantambama amanzi alokhu engekho. Khonokhana-ke kuyinto embi kakhulu. Siyakwazi ukuthi amadamu ethu asisaplaya ngusikisi lawana amanzi akhona malutshwana kodwa-ke siyacela ukuthi u-City Council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe yisiqumbi bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane okuzakwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethelana nezinambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19.